Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 16 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwamabhoda lokho sokwenziwe ngokusemthethweni kuyinto enhle kakhulu ngoba kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlukunyezwanga kumbe zingadizanga.
Ukudilizwa kwedale elimqoka elebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kusatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla.
Baza kwakubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sekuthatha okunye ukusebenza.
Inhlanganiso yabaphathi bezikolo eZimbabwe National School Heads Association ithi izakhweza udaba lokumiswa umsebenzi okwenziwe ama tichala nguhulumende emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe ebivaliwe kweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa uthi abantu abangena elizweni kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bahloliwe phakathi kwamalanga amabili bengakaqhubi uhambo lwabo batholakala bengelalo igciwane le-coronavirus kanye lokuthi bahlatshwe amajekiseni okulivikela amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuzodala ukuthi kube lula for izizalwane zakithi ukuthi zikwazi ukuchapha zisiya ekhaya zingahlukunyezwanga kumbe zingadizanga or zingathatha ama-risks zingena emanzini or zichapha umngcele ngokungemthetho emaceleni. So into enhle kodwa kuyasimangalisa ukuthi uhulumende lo uza kusho kanjani ukuthi ufuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Kusho ukuthi usephoqa abantu ukuthi babe vaccinated. Leyo nto akumelanga ibe ngumgomo ukuphoqwa. Uhulumende wakithi uyakucacisa nje ukuthi izenzo zakhe kwesinye isikhathi ziyaphithana nokucabanga.
Yebo, isivuliwe imingcele kodwa isibone kunyanga ezedluleyo abantu bebengena nje lokuphuma elizweni besiya kubo South Africa, kubo Botswana besiya ngaphi langaphi. Isingathi ukuvulwa kwemingcele yonke osokwenziwe lokhu kuletha umahluko omkhulu yini? Njengoba ngiyathi ukuthi hayi ibivuliwe nje imingcele abantu bekhona ukuhamba-hamba.
Kona eqinisweni isizalwane zakithi siyazi ukuthi bezihamba bezichapha bezingena beziphuma ngoDisemba onalo siyazi ukuthi abantu bahambile benelisa abanye ukuya empela emakhaya abanye bathikazile ngoba yena lo hulumende lo ongathi uhlulwa ukucabanga ubekwenzile futhi ukuthi athi yena afake umgomo aphinde angawubophi umgomo lo. So kwathikaza abantu abaningi abantu bagcina bengayanga emakhaya abanye bazitshela ukuthi hayi ngcono silandele umthetho. Nezethekele zazingeza elizweni entweni ze-tourism zagcina zikhansila inhlelo zazo zokuvakashela izwe lakithi. Kuyakamangaza nje izenzo zikahulumende wethu, ungathi uyathatha nje izinqumo kodwa angazihluzisisi. Kuyasimangalisa kakhulu njengoba namanje sesithi yena kuphoqeka kwabantu ukuthi kaba hlatshwe amanjekiseni wona la okuvikela.
Mnumzana Bongani Mkhwananzi ngwenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Udilizwa kwedale elimqoka elibandla le Citizens Coalition for Change okuthiwa kwenziwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kwesatshelwa ukuthi kungaphazamisa umkhankaso waleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Chamisa kasela abasekeli bakhe abathathu ababalisa uMnumzana Walshman Ncube, Tendai Biti, Lynette Karenyi Kore kumbe enye inkokheli yebandla emqoka. Abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla abakade bengamalunga edale lenkokheli le lisabizwa ngokuthi MDC Alliance abale uqanjwa ngamabizo batshele iStudio 7 ukuba ikomiti le isicithiwe kulandela ukuxotshwa kwabaningi nguChamisa ngokwakhe. Kodwa isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ulandule limbiko. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Vele nje indlela yokusebenza nxa usakha iqembu liqala phansi ukuthi wakhe ubuholi besikhatshana ufake izinkokheli zesikhatshana ukuthiwa phecelezi interim leadership. Kuba le lamakomidi awesikhatshana ku-province, ku-district, ku-national, kube le-NEC yesikhatshana, kube labo vice president, ubo deputy president besikhatshana, kube labantu abaphethe izihlalo ezihlukahlukeneyo abesikhatshana, o-secretary general, izikhulumeli, labo bonke labo bantu baba khona. Asibo bantu ongadinga ukuthi baze bayekhethwa basuswe phansi ebantwini ngokuba laye kunje uyabe engakakhethwa. Ngilethe mba nje lihungahunga elingatsho lutho elingasiloqiniso ngokuba hayi kayisiyo vele indlela yokusebenza. Indlela yokusebenza yokuba lobuholi besikhatshana usebenze ngabo abantu basebesiyafaka kabantu babo ngendlela yabo.
Khona esikuzwayo ukuthi uMnumzana Abednego Bebe lo nkosazana Thokozani Khuphe balakho ukubuyela ebandleni. Ukubona njani wena khona lokhu? Kungayenza na ukuthi abanye abangafuni uMakhuphe ikakhulu labo abaxotshwa ezikhundleni zabo ngenxa yebandla lakhe bengajabuleli inyathelo lelo?
Akulanto engavimbela ukuthi abantu basebenze ndawonye nxa belenjongo enhle yinye. Ukuthi ezolo bake benzana okubi baxotshana baphathana kabi bayathethisana bahambisana emthethwandaba benzana zonke lezi zinto ezingafanelanga zenzeke. Akutsho lutho nxa ngabe bevumelana ukuthi sebethatha indima entsha baza kwakhubumbano kunjalo bengazange bazwana izolo ukuthi okwezolo ngokwezolo namhlanje sebethatha okunye ukusebenza basebenzisane babambisane ukuze baphumelele kulokho abakwenzayo. Ngokuba ngilethemba bayamdinga wonke umuntu abekhona uma bezaphumelela kulokho abakufunayo ukuthi babe lokho bebabama amaqhubu ezola lokho okwenzakala izolo isikho ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha yikho ukukhohlwa ngokwezolo libambisane indima entsha ngaleyo ndlela kuyabe kuzaphumelela konke abafuna ukukwenza.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda. Sungulwe umkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini ukudinga ukuthi ikhomishini yezokhetho eyeZEC idilizwe ngenxa yamaphutha asevezwe inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachedu. Inhlanganiso yeThimphachedu iveze ukuba inkulungwane abantu ezifika phose amakhulu amabili 200,000 zisuswe ezigabeni ezavotela khona kukhetho oledluleyo zasiwa kwezinye izigaba okuza kwenza kube nzima ukuthi zenelise ukuvota kukhetho oluzayo. Kutholakale njalo ukuthi kwamanye ama-address kutholakale ukuthi kulamabizo abantu abedlula amachumi amahlanu abahlala indlu yinye. Kutholakale njalo ukuthi ezinye izigaba zokuvota ama constituency alabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 wona umthetho usithi isigaba sinye simele sibe labantu abangedluli inkulungwane ezingamachumi amahlanu kusiya ngokuthi isigaba silabantu abangaki. Sixoxe lomsekeli womqondisi wozokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriedenga. Saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakala kuZEC bona bakubona njani njengebandla.
Ngiyabonga Chris ngombuzo wakho. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhela ngobaba uChamisa, lathi sikubonile kufanele ukuthi sihluzisise i-voters role yona leyi ekhona. Sikwenzile and njalo sisakwenza njalo ngoba khanye ngani kunengi lathi njengebandla sikubona kungafanelanga.
I-ZEC yona ithi uluhlu lwabavoti, i-voters role, ayisoze itholakale ingelabantu abasusiweyo njengalabo esizwa kuthiwa basusiwe. Kungaba kuliqiniso yini lokho? Njalo nxa linalikhangele uluhlu lolu olwe-voters roll, lukhanya lucacile na luyilo olulungileyo kumbe lokwesikuzwayo ukuthi kulamabizo asuswe lapha lalaphaya?
Abantu bayasuswa ezindaweni lapha lalapha ababeregister khona bade bevota khona iminyaka yonke le. Uzothiwa umuntu hayi sesukile kasavoteli ku delay usekuyamele votele kwenye iwodi. So siyazibuza ukuthi kanti into leyo kutshintshwa njani ngoba abantu kabatshelwanga. Njalo siyakwazi ngomthetho ukuthi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-constituency kumbe iwadi uyahamba e-ZEC efile ifomu yokuthi hayi bengicela ukutransfer kumbe kangisahlali kuwadi leyi, bengicela ukutransfer ngilingihambise kwiwadi eyinye kumbe ku-constituency eyinye. Boni ngani lokhu akwenzakalanga, lokuthi i-ZEC ukwenza njani ingaxwayisanga abantu kuyasimangalisa kakhulu. Njalo nxa sikhangela ikakhulu lapho esilam okulikhona okulama by-election khona, sibona ingani into leyi izayenza ukuthi kube le confusion, abantu bengasacine bengasavotanga ngoba kuzothiwa amabizo abo lapha ade bevota khona kuzothiwa amabizo abo kawakho kumbe asehanjiswe kwenye indawo. Ngikhuluma ikakhulu ngikhangelane le Quakers Central lapho esithole khona i-report yokuthi kulabantu ade behlala ku-ward 8 iningi labantu basusiwe bahanjiswa abanye kubo-ward 7 kulo kubo-ward 9. So siyazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani ngoba abantu khathesi bayakhala bona ukuthi bona kaba-aplayelanga ukuthi be-transfer. So bazibuza ukuthi kanti kwenzakale njani. Lathi njengebandla le-CCC siyazibuza ukuthi kanti khona lokhu vele kwenzakale njani ngoba umthetho ulandelanga. I-ZEC kumele ichasisele abantu, iphume emgceke ukuthi hayi into eyenzakale yile laleyi, sibe kwazi ngoba thina sikwazi ukuthi umthetho welizwe umbe wama-election uthi thwa kulama-electoral boundaries, iward le-ward ile-boundary yayo, le-constituency ile-boundary yayo. So siyazibuza ukuthi nxa umuntu sezathi urejiste ehlala ku-adresi leyi kusasa sokuthiwa isetshintshiwe iward sesiya ku-ward yona, kwenzakale njani ngoba thina singokuba kwazi kwethu i-delimitation kayikayenzakale. So ngezinye izinto esibona ukuthi ziza zihlupha phambili, thina njengebandla sisaqedisa ukubhalisa i-report yethu. Nxa sesiqedile sihamba sehlala phansi le-Zimbabwe Electoral Commission sithi Zimbabwe Electoral Commission yizo izikhalazo lezi esizitholileyo ebantwini baseZimbabwe, sicela lizilungisise ngoba nxa zingalungisiswanga kuzasihlupha kusasa nxa sesisile by-election kumbe njalo kuzasihlupha nxa sesenza i-delimitation yona eqalisa ngenyanga ka-August.
Lo ke ngumsekeli kamqondisi wogatsha lwezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Ellen Shiriedenga. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamakhulu amabili 260 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kwababanjwa igciwane leli abangamachumi amabili lane 24 ngabalithole kwesinye isikolo esigabeni seMathepeleland North, kuthi abayisikhombisa 7 balithola kwesinye njalo isikolo esisesigabeni seMashonaland East.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uGod knows Moyo owegwambe esigabeni sebulilima uhlasele uyise uSoul Moyo ngehloka lenqamu wambulala wasebaleka. Akwazakali ukuthi umbulaleleni uyise. Umoyo ubikwa edingwa ngamapholisa akwele South Africa ngolunye njalo udaba lokudlwengula owesifazane kulelo lizwe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usekhuze amalunga edale labaphathi ntambo iCabinet ukuthi bengaqhubeki bechaphaza imali ngehambo zakwamanye amazwe ezingaletheli ilizwe izithelo. UMnangagwa ubetshela umhlangano wakuqala lonyaka wedale leCabinet izolo eHarare esithi umkhuba wokuhamba mahlayana kwabaphathi ntambo phandle kwelizwe usubhahile. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kalibonani bantu bakithi, ngiyalibingelela lonke abayihlobo zama bangazi abaphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe. Mina ngikhulumayo lapha ngiQueen wakoHadeni, ngizalwa kobhodo komnini. Kodwa mina isithupha sami sibhalwe Queen Nyoni ngoba mina ngingumisisi Nyoni. Lapha ngiyakhala kakhulu izihlobo zami futhi ngiyancinga kakhulu. Kusukela last year ngilohlupho olukhulu engihlangana nalo. Mina ngingumlimi, ngingafaka amabele ame GMP ukubhadalwa kwami kuba nzima. Last year ngifaka amabele ngo-October ngaze ngabhadalwa ngo-January lakho sengiba ngumsindo futhi. Nga ngiba ngumsindo futhi ngiyasolakala ukuthi indaba ngikhuluma. Khathesi ngifakile futhi amabele. Amabele abantu abafake emuva kulami sebebhadela izimali. Into engizisa ubuhlungu ukuthi ibizo lami mina liphakathi kwamabizo abantu asebebhadela. So engikucela kakhulu lapha ukuthi nxa mina kuyikuthi ngilecala eGMP. iGMP yayingisekhothi ngiyebothwa ngumagistrate. Ngitshela iqiniso lokuthi ngiyibhadala njani. Kulokuthi mina ngizabe ngibhadala ngingatshelwanga lokuthi mistake yami. Ngiyacela kakhulu ukuthi sisizakale khonapho. Sengilimile angila fertilizer ngizayithenga ngani ngingela mali ngihlanyela inhlanyelo kahulumende ngafaka udika kahulumende ngizambhadala ngani udilo lenhlanyelo le ngoba nxa ngingathophanga vele kangivuni. So ngiyancenga lapho ukuthi GMP ngitshela ukuthi isfertilizer ngiyithola njani ingitshele mina. Mina ngithengi ngukhwini ngowakonyuka ngilime antelope ngizalwe plant. Ngiyancenga kakhulu umoya wami uyahlupheka ngoba sengisebenza njengenja injitho niqothana lenyamazane idi ngabamba bathi futheke kudla abangagijimanga. So lami nginjalo khathesi nxa ngisebenza so ngisebenzela abanye abantu khathesi ngikhala so abangasebenzanga bayahle. So khona okukwenzisa ubuhlungu kakhulu.
Sanibonani bakithi ninjani ngezindawo.
Hhawu uyabona ipolitics yeZimbabwe vele yona lesi khona manje akuseyipolitics ngoba ungabhekisisa kwamnangakho kwajikwenga bakhona abazali baye esikoleni bayifundela ipolitics. So kuba nzima ukuthi beyi-understande ngoba kabakwazi kabayifundelanga politics. Abantu ababangene ngeganga bebiyegangeni beqeda kulala abantu. So kunzima ukuthi politics ilandele ama constitutions awelizwe. Kuzima ukuthi beyilandele belandele umthetho welizwe. Yikho ubona bebulala abantu so. Yikho ubona betshontsha so. Beqeda bezibiza ngo president abafuna ukuvusa ilizwe. Ngendlela ukuthi i politics kabayifundana. Yabona? I evidence yavela ukuthi abantu laba vele akusoma politician even la kancane akula umuntu wabavotelayo. Yikho ubazwa bethi bazobusa until amadonki ezemilimpo. Omunye uthi akula umuntu ongena e state house besaphila. Angithi uyabona vele isikolo kabayanga basenze ngindela neganga impilo yokubulala abantu and ama vote lapha lekhaya ukuthi umuntu elayini le vote ayikudlala ngesikhati lapha i voting yeke sebedliwe kangaka abantu banami yisingaki bedliwa beyala beyalile embusweni ubulawa abantu 2023 abantu bayabulawa bebulawa ngumnangako 2023 abantu bayabulawa bebulawa ngumnangako ngoba kula umuntu ongamvotela lo akula umuntu omfunayo la kancane umuntu lo uhluphikisa abantu kwesi abantwana bezibe kungabayanga abantu bahamba ngamandla emfuleni lapha abantu bakugcwele amazwe wonke akula umuntu omfunayo lo and akekho ivela kula umuntu ongamvoteli uzobona.
Ivuka njani balale be studio 7 ngezindawo ngezindawo ngoswa uNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancistown eBlock 8 eFletini ngithe ekhaya lapha engizalwa khona eLupane esigabeni semalungu. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami uMampofana, ngivuse umakhelwana wami uRJ Inkomo owayesebenza esibhedlela esemphulu, ngivuse umalume wami uPaul Ngwenya osamthuliso inyanga laphana, ngivuse lomzawa wami uJabu osathamu, ngivuse bonke abangaziyo abakoMoses Chuma osobhuku bami laphana lomdala usathulana uNdevula. Ngithi kunjani emasimini lonyaka, kukhangaleka kuzaba kuhle yini, linjani izulu ngapho ngapha kulensuku eFrancis Town, hayi kalikho onilanga kuphela. Ngibingelele bonke emazudeni kompofulela abakodube kosamusa, ngithi liyaphila yini zihlobo zami. Mina ngaye ngapha kuyaphileka eFrancis Town, akulanto embi, le corona isiyehlile sibili, izinto zonke sezihamba kahle. Ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha, amen.
Salibonani lonke, salibonani lonke balandeli abahle kustudio 7, ninjani nonke amagumba mani omhlaba. Hayi siyajabula konke sikubonayo lesikuzwayo, kodwa ifi lisolizana, kodwa ngabona liyivotela futhi liyifaka kuma-position ngemva kokuthi sinqobile kube seliyisola ukuthi yeyi yenza lokhu lalokhu, yeyi iyasihlukumeza. Hayi ngathi alikwazile kufuna ngoba yini labe liyifakile phela. Umuntu osolayo kufanele azikhuphe enkingeni, so ngoba maningi amaqembu angalisiza futhi angalisa phambili, so fanele ikhethe iqembu elibonayo ukuthi lizolisiza. Ngoba lihlala likhala ngezani nanto khedo liyeza, funa ukubona ukuthi yini elizoyifaka kumbe izozifaka. Kodwa lingayifaka bese liphinda likhala, ayisabe lifana nabantu abazihlaba abazigwaza ngomkhonto abawuphetheyo. So kuyabe kungadingi lokuthi likhale. Mina ngumlandeli wezabo, kusiya ngami abasonke ake sitshintsheni iphathi sivotele izabo. I-MDC sesiyibonile, izano sesiyibonile, kodwa izabo sikayiboni. So ngicela sizivoteleni izabo sibone ukuthi yona izosenzelani. So umbuso wamanje songathi ngcono, asikhuluma lwani wa-before wabo-80s lwani wawubulalisa abantu lukhanayo ongakubala kushuthi wayengekho, kodwa wayekhona siyakwazi ukuthi uhamba njani. Abantu babebulawa bengala chance ke. So ngelinxusa phambili ngezabo, phambili ngezabo.
Ngiyabingelela abasakazi bantu bakwa-Studio 7 kanye nabalaleli okhulumayo ngu-Peter iThukuthele Ndlovu ngisempandeni esigabeni semkhaya. Senxusa uNkulunkulu kuphela ukuthi laye kuba yangangenela elizweni lethu njengoba lemfundo yabantwana sisifa kanje. Angenele uNkulunkulu abe ngibaza sinika impendulo, kodwa phezu kwako konke sifanele ukuthi sisukume njengabantwana beZimbabwe sibone ukuthi into ehlula yabe siyehlule, sizamenye singayali sithi kunje sithi kasivoti kasithini, kodwa ma singavoti siyabe sesivumile ukuthi impilo leyo kumele ihlale inje. Siyacela, siyakhuthaza abantwana beZimbabwe ukuthi abazilungisele uhluphe lwabo ngokuthula. Iproblemu esilayo nje eZimbabwe ikuthi kakubanjananga, amabandla ayasipilitha abamaninginingi. Khathesi umthakazi laye nangowakithi sibili, kodwa okukhulumayo ukuhlakaza abanye abantu. Akukho nto ongayenza loba engafaka amakhansila lama-MPs eParliament, kodwa engelameli ophetheyo nengaphathanga umqondiso still uzavuswa yilo yabe phethe, kakulanto abazayiyenza. Kuyakufanele ukuthi sibambane njengango-2008, kubambane bonke abantu bana beZimbabwe bezame ukulwisa into eyi-1. Emva kwalokho bese kubonakala ke ukuthi kwenze njani. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani msakazi we-Studio 7, salibonani. Ngiyabingelela kubingelelayo ngu-Shepherd Leya. Yeah, sukuya eplan tshedembodima evillage 14 ezalombaba usabrit lona brit umfana babengelela abadala ekhaya. Ye, lami ngiyabonga ukungena emsakazweni. Phela sikhangele uhlupho olukhona ezweni lakithi, usebenza yikho abantu bahlupheka ngalela ngale, amatitsha aphala ngezimali, ama-strike. Yeyi, besiphela sinxusa sikhule ukuthi ngawo uNkulunkulu engasizwela. labandla bakhethe umuntu abambonayo impela ukuthi lo muntu uzayaletha utshintsho ezweni lakithi. Ngoba sesihlupheke kakhulu, sokunzima kakhulu. Mina ngikhuluma kathi singisehabron uBotswana, ngisehabron uBotswana. Ngilipota jamba, ngilipota jamba ezihabron uBotswana. Sidonsa nzima impilo inzima ngoba lutho uhamba. Fisa ukubuyela ezweni lakithi. Lingabe mudela miyabonga.
Linjani lonke basakazi be-Studio 7? Mina ngikhumulani mangena ePlumtree. Hayi, ngithanda lami ukuthi ngigcwalisele khonapho ekubeni le bandla elitsha ukwachamisa lolu luhlelo oluhle kakhulu. Asizameni ukuthi simnike i-chance ngoba sibonile kusenzakala esese ku-MDC indlela yonke eyenzakeleyo kuye.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi eliRussia lingahlasela eleUkraine lizazisola. UBiden wethulela amazwi izolo ngesikhathi kuphuma imbiko yokuthi amanye amasosha akwele Russia abonakale esuka emngceleni weUkraine ebuyela kwele Russia. Elemelika lithi alila bufakazi balokho. Sixoxelo landela ezombusazo welemelika umnumzana Difa wajaphi Bango Dube.
Udaba lweUkraine xa silukhangele babugande eqinisweni singatshayinja sifihle umphini, iRussia yayizilungiselela ukuthi ifuna ukuyahlasela iUkraine ngenxa yokuthi isenzo lesi sokuthi iUkraine yayisifuna ukuthi ijoine ibe lilunga leNATO. Ingakho sathi nxa sithi noma sinxa sikhangela kuma satellite lapha sibona ukuthi indlela ababe positione ngayo amasosha abo kwakutshengisela sobala ukuthi babefakwe kuma targeted points ababe sazi ukuthi nxa bengafika bachaye kulezo ndawo baza kwenza ukuthi iUkraine salengasela amandla. Njalo besazi ukuthi lezi indawo mhlambe ezingama strongholds eziyizo eziyi backbone ye Ukraine ngabe ngazihlasela iUkraine izahle iphelele ngamandla, kungasabi into ezaya engahlala isikhathi side, kungabi impi ezabe ngensuku eziningi. Ingakho sasibona ukuthi indlela ababe positiona ngamasosha ngabe kwakuthi kwakuyizilolonga. Ilizwe le Russia ilizwe likhulu kakhulu, kwakuthi kwakufanele ukuthi ngabe babeza zilolonga bese elizweni labo, kodwa bengekho kuma strategic points lana esawabonayo bewafakile. Njalo bekhanya ukuthi ba ready ukuthi bese kungenzakala nanoma yini nanoma isiphi isikhathi.
UMongameli Joe Biden yena uthi nxa kuyikuthi hele Russia lingahlasela iUkraine uzenelisa ukubuthanisa umhlaba wonke ukuthi usole isehlakalo lesi. Ubona ngani linyathelo elilungileyo yini lokuthatha, kumbe kukhona kade ngakwenza uBiden ukuthi aqede udubo lolu olwe Russia leUkraine?
Ngaphandle kubiza amanye amazwe ngobunenge lokho bekade kuhlongozwa nguBiden, imizwe leMelika belilamasu amanengi okuthi yena uBiden bekudingakala nje ukuthi ahlale phansi axoxisane labanye osopolitiki bakhe bambonise. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu nxa esethe wafika esimeni esifana nalesi ujika engasakubonisisi kahle ukuthi uhamba njani. Kodwa ke into enye ebekade izabenzima njengalokhu besikubona okucishe ufane engafanisa lelizwe laseGermany. Ilizwe laseGermany phakathi kwelizwe laseGermany leRussia laphana kule pipeline yegas le yabiza bathi Nord Stream 2, okuyi pipeline eyenza imali eningi kakhulu edlula 11 billion igas pipeline leyana. Obese kusenza kube nzima kakhulu ukuthi ilizwe laseGermany lalo likhanye selingenelela kulolu hlupho lolu olwempi le kade iphehleleka. Ingakho iGermany yeyo yazama ngako konke ukuthi ithumele nje leFrance ukuthi ayihambe iyexoxisana leMelika, ixoxisane leRussia kube lesombululo lento leyi ingaze iqhubekele phambili. Ngoba kunengi obekade kuzokonakala nxa kuwukuthi zingangqikilana la mazwe omabili, ngoba sazi ukuthi iMelika layo iza letha izikhali ezinzima kakhulu ukuthi laphana isupport ilizwe leUkraine. Kodwa-ke iRussia layo ibisilwa kakhulu ngenxa siyazi ukuthi iRussia layo ilezikhali ezinkulu kakhulu ezicishe zifana naboma-nuclear bomb kanjalo, ebekade kuzachiya kube ngenye impi enkulu kakhulu, enye world war ebekade kade sizayibona kodwa ke kuyintokozo lokuthi sekusibone ngathi isimo sakhona sizingathi ngokwehla ngokuthi kubonakale ukuthi sekungathi kuba khona indlela thize abayilungisayo iloba nje bengayicacisi kuhle
umnumzana Difa wajabhi bangodube ngolandela izombusazo ewele Melika isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Uhulumende uthi useze wavula yonke imingcele yelizwe emivaliwe okweminyaka phose emibili ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-half past seven ntambama.